Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi siku-level 2 njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane ngoba ngokukhulunywa kwengcwethi lalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave esine i-wave kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemetheki lo mkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezi nsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo isuku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi babanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu bona abantwana bezikolweni ezehlukeneyo bayakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu kibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthaze ukuthi bezama ukuhlatshwa labo.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezi nsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshana kakhulu. Kodwa uhulumende ulokhu esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ngompalakazi. Kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abahlatshwayo kulezi nsuku?
Mbona ngani kuqakathekile yikho thina njengamabandla besikhulumele Ministry of Health ukuthi sifuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye esikwanisa ukudinga over 1 million abantu abangavaccinated. Ngumkhankaso esifuna ukuwulontsha kusiza nje amaviki onalawa, sizawulontsha sihlanganela labantu beMinistry of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lo mkhankaso lasebulenjini kuma-youth asema-church. Leli nani esilalo kathe silutshwana kakhulu nxa sikhangela ukuthi sifuna ukufika ku-10 million. Yikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo-January kubo-February hayi inani lethu selikhule selibe likhulu. Njalo sinanzelela ukuthi siye ekhefini kule khefe elizayo leli likadisembe lekhisimusi, kulabantu abavele eGoli, kulabantwana abasuke ezikolo. Ngakho mbona ngani kuzaqansa inani labantu ababe sebelomkhuhlane lo, njalo kuzadingakala ukuthi-ke kutholakala indlela zokuvimbezela ukuze ungamemetheki.